Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 27 Mbandula 2022 ngugeno Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
Coca-Cola Foundation ngokuza ibambisane le Save the Children basebekhetha basebecela abantu ukuthi kababuye beregister befundise imisebenzi yezandla. Thina kulapha esangena khona
abenhlanganiso eye Save the Children besebenzelana labo Coca-Cola Foundation bathi sebeqinisa inhlelo zabo zentuthuko ezabasakhulayo ngokuncedisa eziqintini ezine zeZimbabwe.
Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change ethungamelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa sesiqalise iy'nhlelo zethu zokubana ke sikhuthaze abatsha ukubana be-register ukuvota. Kathesi sesiqalise amaprogramu anjengokuthi senze imidlalo eyabontanga yabatsha ukubana ke sikhulume labo ngendaba yokurejista ukuvota.
Inkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika iqhubeka ngomkhankaso wayo wokuthi kwesulwe izijeziso zenotho ezetheswa abathile kwele Zimbabwe. Ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, CCC, lithi lisebenza gadalala labontanga libakhuthaza ukubhalisa ukuvota ekhethweni oluzayo ngo-2023. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abenhlanganiso eye Save the Children besebenzelana labe Coca-Cola Foundation bathi sebeqinisa inhlelo zabo zentuthuko ezabasakhulayo ngokuncedisa eziqintini ezine zeZimbabwe. Lezi ngezibalisa iBinga, Bybridge, Matobo leKariba ngokutholisa amanzi ahlanzekileyo. Lokuhlomisa abasakhulayo ngemisebenzi yezandla bebapha le mali yokusungula amabhizimusi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli zesiqinti sika Ward 13 eKhezi eMaqina Village leziphatha amandla zesibhedlela seMaphisa District bamukele ngenjabulo izipho zempahla yokuthunga amanzi esibhedlela leyokuncedisa kuhlelo lokufuya inkukhu. Ekhuluma ngesikhathi evula okusemthethweni impompi zamanzi ku-COVID-19 isolation ward eMaphisa District Hospital, umqondisi we-Save the Children eZimbabwe unkosikazi Heather Care uthe uyajabula ngokusebenzisana abakwenza kulesi sibhedlela.
So very happy to have opened this ward with the funding from the Coca-Cola Foundation. It's a water project, so we've improved the plumbing to the isolation ward, which is so important, because if people are in isolation, they will actually have water inside the ward and not have to go outside to fetch their water. And as you know, water is life, so we've done other work here on water and sanitation. We're very happy to have done this project.
Ukhansila ka Ward 13 eKhezi eMaqina Village umnumzana Vincent Ndlovu ubuke umsebenzi wezandla owenziwa ngabasakhulayo esiqintini sakhe.
Ya lokho nokumaphisa kuyazi siyazama imizamo ukuthi sifunde kungaba le plan ebani engenzakala futhi ukuthi community kay cooperated once. Hayi lapha nje ukudlangulana lapha akukho ukudlangulana, hayi i-gender based violence yekhona. Ngokunye nje konke okuncane kokutshontsha izinkomo. Yali inkulu mama, inkulu kakhulu indlala. Yiyo kade zivele sisizwe besizwa i-Save the Children. La isingani sithule so sokulobu nzima obukhulu. Ngokurhulumente kathi kakakwanisa ukuba la ma-grants akakufuneka abantu.
Umkhokheli wabatsha abakuhlelo lokuthunga impahla i-Well Wishers Group, unkosazana Anatonia Moyo, ubonye uhlelo lokufundiswa ngebhizimusi yokuthunga.
Thina sinje njengethimu yona le yama-Wishers siyabonga i-Save the Children ibikhona iholisa abantu. Thina sasingekho ehlelweni le-Save the Children. Coca-Cola Foundation ngokuza ibambisane le-Save the Children basebekhetha aba basebecela abantu ukuthi kababuye be register befundise imisebenzi ezandla thina kulaphe sangena khona lati ku project sakungena ku business selection lapho esaba lenhlanhla ngoba sasingakwazi ukuthi sizoyapi ngoba iserve yayiholisa abanye thina besingekho uhlelo lonalo
isakhamuzi sika ward 13 umfundisi Freedom Moyo uthi kuyajabulisa ukuthi abasakhulayo balumango sebencedakala ngenhlelo ezinje
sele abantwana kuyanceda ngomesigabeni ngoba kathi sasisaye izitolo sesithomisa khonapha konke izembato konke nento zabantwana besikolo ama-uniform luhle kakhulu siyalubonga okumangalisayo ukuthi aluba liyengeza
izakhamizi eziningi eZimbabwe zibhekane lodubo lwamanzi kanye lentuthuko lapho uhulumende asemanyane khona lenhlanganiso ezizimeleyo ngaphansi kweNational Development Strategy 1 ukuze kuqiniswe inhlelo zentuthuko kuzabelo. Ezinye zalezi inhlanganiso yiSave the Children, the Coca-Cola Foundation, ababika ukuba sebesebenzise inkulungwane ezedlula ikhulu zamadola eMelika, $100,000 eziqintini ezine ezweni, njalo bathembise ukuba bazaqhubekela phambili ngomsebenzi wokuthuthukisa impilo zabantu besebenzelana lohulumende. Ngimele iStudio 7, ngiseMatobo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, CCC, lithi lisebenza gadalala labontanga libakhuthaza ukubhalisa ukuvota ekhethweni oluzayo ngo-2023. Lithi liyazi ukubana abatsha balokuningi okubavimbayo ukuthi babhalise okugoqela ukungabi lezithupha kanye lokuswela izimota zokuhambisa lapho ubhaliswa khona, ikakhulu abatsha abahlala emaphandleni. Ngakho-ke babhoda emadolobheni kanye lemaphandleni bekhuthaza njalo bencedisa ontanga kulolu hlelo. I-Studio 7 ixoxele umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ngalolu daba.
Umongameli Masisi lokho eqinisa inkulumo yakhe ukuthi kwesulwe isitheso zenotho ezetheswa abanye abezana uPF kanye lamankampani athile. UMasisi unguye olelizwe liqonileyo phezu
kwedaba lomqondisi. Intatheli izindaba yethu umqondisi Dube usethulela udaba olungokugcweleyo esehabereni kweleBotswana mayelana lenkokheli yamazwe angezansi kwele Africa abakhankasela ukuthi kwesulwe izitheso zenotho ezetheswa abathile kwele Zimbabwe.
Umongameli Masisi lokho eqinisa inkulumo yakhe ukuthi kwesulwe isitheso zenotho ezetheswa abanye abezana uPF kanye lamankampani athile. UMasisi unguye olelizwe liqonileyo phezu kwedaba lokwesulwa kwesitheso zenotho esekhulume ngalo kaninginingi lokho wangena embusweni. Waphindile njalo amazwi wakhe la ngesikhathi semhlanganweni we-United Nations General Assembly kwele New York.
In line with the repeated position of our sub-regional body, SADC, I also wish to express solidarity with our northeastern neighbor, Zimbabwe, and call for the removal of unilateral coercive measures targeted at
Nyilandela okuchiwo inhlanganiso yethu yeSADC la mingithi izijeziso zenotho azesulwe. Noma nje sithemba ukuthi iZimbabwe ilizwe eliqinileyo izijeziso zenotho aziphathisi kugoqela lokuhlukumeza uZulu.
Ukuqhubeka kwezijeziso zenotho akukalethi umahluko kulabo okwakukhandelwe ukuthi zibahlukumeze, kutsho umnumzana Sifas Chuma, ilunga lekomiti ebumba i-diaspora policy.
Lomnyaka ngowesi 20 iZimbabwe under sanctions, but honestly whether a-right or a-wrong, or whether u-president weBotswana u-right or u-wrong, njoba lwe-South Africa la bekhuluma the same thing. But kimi ngendlela embona ngayo, mbona ngathi la iAmerica isiphelelwe ngumphako, ngoba you cannot punish umuntu for 20 years using this kumbucha umuntu ngoswazi olufana nayo for the 20 years and still expect hope for a different result.
Uthi ngabe izijeziso lezi ziyesulwa noma okwesikhatshana ukuze kubonakale ukuthi kuzakwenzakalani?
Bengabanye nje they should swallow the pride. Oh, but no, let go of our sanctions. We are giving you maybe relief for a year or and then see what maybe that will work, because with or without ama sanctions, what are people on the ground benefiting? Mbona ngathi kakula lutho sibili olubambekayo lapha singathi hayi siyabonga America ngama sanctions nanku sokuzuzakala lokhu lalokhu akula lutho.
Umnumzana Zenzo Moyo ocubungula izombusazwe uthi okhangaselwa ngumasisi kuqondile.
Ngithi mina kuqondile kutheni ama sanctions akhitshwe ngoba lama sanctions sesibonile since 2001 kuze kufike manje ukuthi awasizi ngalutho. Ngezinye indlela ayisikhali esingasebenziyo. Kodwa ama sanctions lawo asesetshenziswe libandla lezanu PF njengesikhali sokuvika bethi bona bayehluleka ukuthuthukisa ilizwe ngenxa yokuthi ilizwe laseZimbabwe lilama sanctions.
Umongameli Masisi uthi amazwe awafaka isiyeso zomnotho kulizwe leZimbabwe awaphathisi umuntu kazana onguye osethwele nzima. Inkokheli yamazwe angezansi kwezikazi leAfrica iSADC ikhanya isivumelene ukuthi izahlabela ingoma yokukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi esule izeso zenotho azethiza eleZimbabwe kuyo yonke indawo lapho ethola ithuba lokukhuluma ngalolu daba. Ngaphandle kwamongameli Masisi, umongameli Cyril Ramaphosa uyijikele kunkulumo ayenze lo mongameli uJoe Biden esemelika. Mongameli Felix Tshisekedi weleDRC laye wenze inkuthazo zoyinye lapho isethula umbiko wakhe emhlanu nomkhulu we-UN General Assembly eNew York ngeviki edluleyo. Amazwe aweSADC athi azaqhubeka ngomkhankaso wokuthi kwesule isijeso somnotho mhlaka 25 Mfumfu. Kulilanga elabekwa le nhlanganiso ukuthi uqhutshwe lo mlayezo. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Sesibuyela njalo kudaba ekungengabala ngalo olwebandla le-CCC lapho abakhuthaza khona ukuthontanga babhalise ukuvota for umnyaka ka-2023. Sixoxe lo mnumzana uGift Ostalos Siziba owebandla le-CCC.
Thina njengebandla lesikize-coalition for change ethungamelwa ngu-advocate Nelson Chamisa sesiqalise inhlelo zethu zokubana ke sikhuthaze abatsha ukubana be-register ukuvota. Kathesi sesiqalise amaprogramu anjengokuthi senze imidlalo eyabontanga eyabatsha ukubana ke sikhulume labo ngendaba yokurejista ukuvota. Okwesibili njalo ke sesihamba lapho abatholakala khona lapho babekholisa khona ngama-weekend ukubana sikhulume ngendaba yokubana sirejista ukuvota. Okwesithathu sesiqalise indaba ye-messaging esithi political message yesikhiwo ukubana sifundise abatsha ukubana ye lingafuna inguquko, lingafuna imisebenzi, lingafuna ukubana ilizwe lilungise njalo lingabuya kwinhlelo zethu ezinjengamarali lokusapota indaba yenguquko kodwa ku-sufficient nxa lingabhalisanga ukuvota.
Kungani kuqakatheke kakhulu ukubana babhalise isikhathi sisasekhona?
Abantu abaningi babefuna ukuvota ngathi kuyisikhathi sama-election kodwa bengabhalisanga. So yikho sifundisa abantu kathesi sikhuthaza njalo abatsha ngenxa yokubana sibona ngani ilizwe ukubana libuye njalo ukubana kube le nguquko. Kuqakathekile ukuthi abatsha berejiste ukuvota. Abaningi abalamsebenzi, abaningi baphila nzima. So konke lokhu kuyalungiswa nxa abantu bengabhalisi ukuvota njalo bengavota bevukela ke inguquko. And kufanele ukubana thina njengabatsha siphume ngobuningi wethu serejista ukuvota. So yiyo inhlelo ke esizenzayo lezinye eziningi.
Zikhona yini inhlelo elizenzayo labontanga bemaphandleni?
Emaphandleni ke silenhlelo ezilazo ke esihamba khona ukubana serejista abantu njalo kathesi sesikwanisa ukubana sisebenze labanye sisebenza labo ukubana sibe le-transport lokuncedisa abantu bethole isithuba ukubana berejista ukuvota ngoba abaningi ontanga abalasithupha. So yikho ke esikwenzayo nokunye okuningi ukubana simeke sure ukuthi ontanga bahamba berejista ukuvota.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelayo ese-Studio 7 e-Washington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, u-United States Secretary of State u-Anthony Blinken, ubike ukuba sebenelise ukusa uncedo oluphuthamayo olokudla, amatende lemithi kwele Pakistan olubiza izigidi ezingamashumi phose ayisithupha zamadola US 56 million ngemva kokuwelwa kwalelo lizwe ingozi yempophoma zamanzi ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula. Umsekeli kamongameli welemerika u-US Vice President Kamala Harris osekwethekeleni kwele Japan wenelise uhlala phansi ekhulumisana lenhloko kwahulumende yalelo lizwe namhlanje. Lokhu kwenze ngemva kokulanda umngcwabo kaShinzo Abe owake waba yinhloko kahulumende yalelo lizwe obulewe emhlanganweni omkhulu owe-rally ekhankasela ibandla lakhe mhlaka 8 Ntulikazi. Elizimbabwe libhekane lodubo lokusilela kwamandla kagetsi, isimo esibulala amabhizimusi kanye lokuphambanisa ukusebenza kwezibhedlela ezingela ezinye indlela zokuthola ugetsi. Kubika uBathabile Masuku.
Kusukela ngeviki edluleyo, amandla kagetsi acitsha okwamahola phose alichumi lasitshiyagalombili endaweni ezehlukeneyo elizweni lonke jikelele. Lokhu sokuthiye amabhizimusi, izibhedlela kanye lozulu ethwele amagabha avuzayo. Usomabhizimusi wakobulawayo othengisa inyama, umnumzana Abel Ncube, uthi lokhu sekubabulalela ibhizimusi ngoba inyama isonakala nxa kungela getsi.
Amabhujethu mancane siyabe siyila kuthi sigcine izidumbu zenkomo zibe ntathu kumbe zibe mbili, kodwa nxa amagetsi engahamba kutsho ukuthi izidumbu lezi ziyanilisa ukuthi zibonakale zilokhu zingathengwa. Ngakho ke kuyasenza ukuthi silahlekelwe imali, imali esiyabe singelayo ukuthi nxa zingabola lezo zidumbu ezimbili ngiyehluleke ukuthi ngihambe ngiyethenga, ngokuthi ngibe sengisiyathenga mbijana mbijana ngiyabe sengisiba lezinye indleko ezokulokhu ngithuthukisela mbijana mbijana inyama. Kodwa ke nxa ngithenge yabaningi kangaka amagetsi ami ngathenga ngisazi ukuthi ayakwanelisa iviki, ngiyabe ngisazi ukuthi ngizaphutsha kuhle. Nxa amagetsi esehambile ngalolu hlobo ukusho ukuthi angisenelisi ukuthi ngenze ibhizinisi yami ngendlela okufanele ngenze ngayo.
Isakhamuzi seChabalala unkosikazi Sikhanyele Mlotsho uthi ukusilela kwamandla kagetsi kubafaka ebunzimeni ngoba igas idula.
Mina amagetsi andihlupha isikhathi esiningi nxa ndilungiselela abantu abesikolo. Kulokho kuyandihlupha kakhulu sibili. Ngoba ngiyathi ngisalungiselela ubona amagetsi asehambile. Le gas awulayo ukuthi ubalungiselele kokudla. Lokhu kuyandihlukumeza kakhulu kumzali. Ngoba yathi bephenduka babekhayelele wena ukuthi uyabusulungiselele okokuhle. Sugcina la usulinda labo. Kungihlukumeza kakhulu ukuthi umntwana echayise vele esikolo ethole ukuthi akulakudla ngenxa yokuthi amagetsi awakho.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi ukucitsha kwamagetsi kuzabangela ukuthi intengo yempahla ikhwele.
Awuhamba kwagetsi kuzo-affecta amabhizinesi kakhulu ngoba wakhangela ama-hours ugetsi ohamba ngawo kuyacost ukuthi abantu begcine besebenzisa ama-generator bethenga ifiweli. Manje konke kuzawenza ukuthi izinto zikhwele ezitolo, so okuya-affecta sibini asonto eraiti ohamba kwagetsi.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Arthur Gumbo uthi ukucitha kwamandla kagetsi kubulala amabhizimusi ngoba elahlekelwa ngabathengi, kodwa indleko zokuqhuba ibhizimusi zikhuphuka.
Kungela magetsi i-challenge ebakhona ukuthi i-production iyaba-compromised. I-production ingaba-compromised kutsho khona ukuthi kuyaba lama-additional cost, ama-cost awama-generator, ama-cost e-backup power. But the biggest cost is the economy, the loss in the economies of scale. Because nxa lingasaproduci at the level that you are supposed to produce, your cost per unit goes up.
Kusenjalo, edolobheni leMashingo, kubikwa ezinye izibhedlela ezingela ezinye indlela zokuthola ugetsi wokuqandisa indlu yokugcina izidumbu. So kusiba lo monakalo ngoba amandla kagetsi ecitsha phose usuku lonke. Imizamo yokuxhumana labe kampani yeZETDC yehlule, kodwa umnumzana George Manyaya okhangele ukudlelana kwekampani yeZETDC wazise umsakazo lo ukuthi isimo lokho esingakaguquki kuleso abasikhiphe embikweni weviki edlulileyo. Uthe njalo bazakwazisa uzulu nxa kungatshintsha. Ikampani epheka amandla kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company yethula umbiko kuviki edluleyo isazisa uzulu ukuthi amandla kagetsi malutshwana, ngakho azabe ecitsha kusukela mhla ka-24 Mpandula. bathi lokhu kubangelwa ikwehla kwesilinganiso samandla kagetsi athengwa kwamanye amazwe kanye lokufa kwemitshina ewange leCaribbean lapho okuphekwa khona ugetsi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje uZulu weZimbabwe ukhuthaza abenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Supply Authority ukuba iveze obala ukuthi luzoqhutshwa njani uhlelo lokucitshela abantu ugetsi ngesikhathi ezithile. Linkuthazo yenziwa ngemva kokuba linkampani iveze ukuba izongezelela isikhathi sokucitshela abantu ugetsi emzameni yokulondoloza lawo mandla asesilela kakubi elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Inkampani yamandla kagetsi eyezesa bazise ngokuqinisa uhlelo lwabo lokwabela abantu amandla kagetsi ngokubacitshela ezikhathini ezithile kusukela mhlaka 24 kuyona le inyanga kampandula kusiya phambili. Lokhu bathi kubangelwe zinkinga esezivele ezitishini eziphekwa khona amandla kagetsi eCaribbean laseHwange power stations kanye lawokuthenga kwamanye amazwe. Kodwa uZulu elizweni uthi akakuzwisisi okwenzakalayo ngoba isiyiminyaka eminingi lolu dubo lwaqalayo uhulumende ekhanya engelacebo elikhanyayo lokululungisisa. Unkosazana Patricia Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo ngomunye wabathukutheliswa yikusilela kwamandla kagetsi.
Abantu bakithi siyacela lapha siyizakhamuzi zakobulawayo silenkinga yamagetsi lapho. Amagetsi la ayahamba. Silele sivuka sithola amagetsi engekho. Ilanga lezilethona amagetsi engekho. Abantwana behambe ezikolweni bengadlanga. Lezi bephenduke bethola amagetsi engekho. So lapha sibe sicela sizakhamizi ukuthi lisincedise khona ngapha emahofisini lolu hlupho olukhona esibhekane la. Siphathise ngalo.
Okugcizelelwe ngumnumzana Bheki Sibanda isakhamuzi seHarare.
Ngoba asisakwazi okwenzakalayo asilayo ngisho le timetable ukuthi kumbe ngcenye singaplana ukwenzela ukuthi abantwana behambe bedlile lathi sibe kwazi okokwenza. Ngoba kathesi uyathola ukuthi amagetsi ayahamba ngo-7 ekuseni uthi kumbe yikho okuzayenzakala kusasa uvuke kusasa ngo-5 asehambile. Sukuhambe emsebenzini ule ndlala. Siyasebenza njani? Le production iyayehla so umuntu esebenze engingalwali processing. Abezesa kumele bebone ukuthi balungisa into zabo ngendlela ezihlelekileyo. Basinike leyo timetable. Njalo balandele i-timetable abayifakileyo.
Udubo lokusilela kukagetsi luqale ukuvela njalo ngomnyaka 2019. Ilizwe lipheka amagetsi angaba yisilinganiso sama megawatts aphansi kwenkulungwane lengxenye 1400 megawatts. Kodwa ilizwe lidinga edlula inkulungwane ezimbili 2400 megawatts. EleZimbabwe belivele lithenga amanye amandla kagetsi emazweni angomakhelwane kwele South Africa lase Mozambique. Kodwa lase South Africa lawo asesilela okwamagama okwenze umongameli Cyril Ramaphosa aphenduke ekhaya ngesiphangiphangi esekwethekeleleni kwele Melika ngenxa yodubo lolu. Abamanye amankampani sebephila ngokusebenzisa imitshina yamajenereta wona abizayo ukuwasebenzisa kuthi abanye sebazifakela awabo njalo amanye akhona bewathengisela uhulumende. Asisanelisanga ukuzwa ukuvela kuhulumende njengoba unobhala wogatsha olubona ngezokutholiswa kwamandla kagetsi u-injiniya Dr. Gloria Magombo ubesemhlanganweni waxwayisa lumsakazo ukuba uxhumane no-Dr. George Manyaya wohlangothi olubona ngezokusebenzisana lenhlangothi ezijiyeneyo ezesa yena obengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo lolu daba lulotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. NginguMavis Gama.
Ingcwethi kwezokulima zixwayisa abalimi ukuthi baqalise ukulungiselela ukulima ngokuphendula amasimu abo, ukufaka umquba kanye lokuthambisa inkomo abazalima ngazo nxa kulesidingo salokho, ukwenzela ukuthi izulu libafice sebelungiselele. Umnumzana Mandla Nkofo Nkomo oyingcwethi kwezokulima uthi lanxa abacubungula ezomkhathi besithi izulu liza kuna ngesilinganiso esisuthisekayo, okudanisayo ukuthi intengo yomquba ingakhuphuka kakhulu ngenxa yempi ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Asizwe nechasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele uSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Kulaba abalimi okuhlanyelwayo khathesi yisisikhathi sokuthi laba bafuna ukuthi befake umqube emasimini, yisona sikhathi sokuthi beqalise ukuthi umquba bewufake emasimini belungiselele ukuthi izulu nxa liqala kumbe liseula behle bebe lokwazi ukuthi bawulimele phansi umquba wakhona. Nxa ngisizwa izolo zikhona indawo ezithole ezimatches 12 millimeters awezulu, ngamanye amagama singathi hayi liyaseula kodwa likaseulisisi ukuthi abantu sebengabophi inkaba. Laba bazalima ngenkomo mbe ngenkabi, laso isikhathi sokuthi bebona ukuthi inkabi zabo abazasebenzisa lonyaka ziyathanjiswa. Ngiyangibona abanye bezithambisa ngokuzifaka amajogwe mbe bezidonsisa izileyi njalo njalo, ikakhulu emakhaya, ikakhulu amajongosi kumbe abazawasebenzisa lonyaka. Sisuka ke emasimini wona ngokwawo, kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi abalimi beqala ukuthi baqoqe inhlanyelo lomvundiso kumbe fertilizer lezinye izinto ezokuncedisa ukulima. Abalima ngamakhuba enkomo kulungiswa izikeyi lakho konke ukuthi abantu benelise ukuthi nxa izulu nje liqala bekwanise ukungena emasimini. Kodwa abalimi benanzelela ukuthi lo nyaka i-fertilizer izabe ibiza imali ephezulu kakhulu ngendaba yempi le ese-Ukraine, phakathi kwe-Ukraine lo-Russia. Intengo ye-fertilizer umhlaba wonke jikelele isikhuphuke kakhulu. Ngakho-ke yikho lingizwa ngixwayisa ukuthi abalomquba mhlawumbe yisona lesi sikhathi ukuthi beqakathekise ukuthi bawungenise umquba emasimini. Nxa sesithi sikhangela laba abalezifuyo, iningi labantu kakhulu abalenkomo sesingena esikhathini sokuthi inkomo ezimithiyo sezizaqala ukuwawisa amathole. Ngike ngigcizelele lokhu kubalimi ukuthi nxa besitsho abakwaziyo bathi the last two or so months yenkomo emithiyo isikhathi esiqakatheke kakhulu. Siyananzelela ukuthi egangeni lapha kumbe emadlelweni ukudla sokungani sokwehlile. So kufanele ukuthi ungumlimo nanzelele ikakhulu amankomokazi akho ukuthi isimo sawo sinjani. Aloke enonile kumbe ekhanya elungile emzimbeni ukuthi kasoze ebe lohlupho nxa sokuyisikhathi sokuthi azale. Nxa ubona ngani amankomokazi akho asecaka, kuqakathekileke ukuthi watholele kumbe wenzele lokho esithi ngesiNgisi i-production leak ezazincedisa ukuthi inkomo zingawi kakhulu emzimbeni. Sinanzelele futhi lalezi ebezimunyisa ezilaluke ezimunyisa umnyaka wonke lo esezilamaguqa. Lakho-ke kuqakathekile ukuthi sizincedise ukuthi zingagcini izicuba. So ziyananzelelwa sibili izifuyo. Kube sokusithi laba abalezifuyo ezincane ezifana labombuzi lezimvu, lazo-ke ezinye bezilokhu ezizala kuze kufike kathesi u-August. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi amazinyane esesesondele ukuthi siwaphuhlise, sinanzelele ukuthi aqinile azokwenelisa ukuthi nxa sesiwakhipha konina akhule kuhle sesingena esikhathini sezulu. Ngamafitshane ngibona ngani izinto abantu abangazinanzelela emasimini, isikhathi sokuthenga inhlanyelo, isikhathi somvundiso, lokulungisa amasimu ngokufaka esingathi you know umquba. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sikhangela uhlelo lokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukuvota kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngugeno Gumede.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.